Abantu abaningi ngobulawayo bakhonona ngokungahlanzeki kwamanzi osokubangele ukuthi kubhubhe abanye babo. Abahlala emalokitini akoqela eluluveve emakhandeni lamanye bathi angcolile amanzi abasebenzisa kulezi nsuku. Kulabanye njalo abathi bathwele nzima ngokumelela amanzi zonke insuku abawathola ebusuku. Unkosazana Kwanele Ncube ohlala eGautrain Park uthi amanzi kawatholakali elokujini leli.
Into edanisa ukuthi isikhathi abuya ngaso ngo-1 ebusuku kuyagodola, abe ngo-4 sehambile, siba lawo kwama-hour mhlawumbe ayi-4 or 5 njalo abengaphumi kakhulu. Sigcine sehluleka ukukhelela amanzi. Ngesikhathi esinjalo siphakathi kwe-corona singazi ukuthi sizogeza ngani izandla. And enye into ezisa ubuhlungu kakhulu kulazo zonke ukuthi ogogo bazokwenza kanjani ngala manzi. Ikakhulu ngaphe ekuqaliseni kuma-4 lapho i-Cowdripper aqala khona, kwezinye izindlu awaphumi ngitsho. Abantu abasawazi bathatha ebhawuzeni. Ebhawuzeni langikhona akwazakali loba amanzi angikhona aclean. Bese silo sicelo sokuthi ikhansili lathi e-Cowdripper isizwele njengamanye amalokithi. Lathi sike sithola amanzi loba ilanga elilodwa nje ziyilanga lonke, hatshi ebusuku.
UMancube uthi amasela asebathwale senzima ngenxa yokuthi ikhansili ibanika amanzi ebusuku.
Abantu bayasuka besiya kukha amanzi kwezinye izindlu. Amasela agcine ethola ithuba lokusala engena kulezi zindlu abantu abasuke ngakhona, aphinde ahambe emgwaqweni esehlukumeza abantu.
Siyakhala njalo esinye isakhamuzi se-Cowdrey Park, unkosikazi Nomathemba Ndebele.
Kukhona ilayini e-Cowdrey Park, umama otshontshelwe zonke impahla zakhe lezabantwana ngesikhathi sokuwatsha ekuseni seniso. So siyacela sithi ngathi siyasizakala ukuthi sithole amanzi ngesikhathi, ngoba silodubo olukhulu kakhulu e-Cowdrey Park. Kuyalethwa le bhawuza elivele City Council ukuthi lisinike amanzi. Kodwa uthole ukuthi abantu bayaminyana khona ngale, sokungani kuyalwiwa khona ngale kungela order.
Baningi abakusimo lesi abathi kumele ikansili le ilungise udaba lolu. Iziphathamandla zedolobho leli zithi zithwele nzima ngokukha amanzi emadamu angasela amanzi. Omunye wamakansila edolobheni leli, uMnumzana Mlandu Ncube, uthi uyazizwela izakhamuzi zakoBulawayo ngokwenzakalayo.
Yebo, sizwile udaba lokuswelakala kwemiphefumulo ku-Ward 15 eluveve, and sikhala lemuli ezithiyo izihlobo zabo. Indaba ikuthi i-council ike yathatha amanzi yahlola lapho esihlolela khona amanzi, sathola ukuthi amanzi ka-contaminated, ukuthi alagcikwane. Kodwa sithe sisiya ngezindlini kuma-containers eluveve, sathola ukuthi alagcikwane. Lokho besikwenze kungakaswelakali imiphefumulo. Njengoba imiphefumulo usiswelekele, sokuyamele i-council ilukukhangelisise ludaba ukuze sifikele izakhamizi.
UNcube uthi kungamanga okwethulwa ngabanye abantu ebulenjini bokuxhumana abathi uZulu usesebenzisa amanzi akhiwa edamu leKami alengcikeza.
Udaba lokunathwa kwamanzi eKami asikawakhonekthi amanzi, njalo kasoze siwakhonekthe singakhulumanga savumelana lezakhamizi.
Kulabantu abathathu abasanda kubhubha abanatha amanzi angahlambulukanga eluveve lezinye indawo.